Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namuhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation.
Ukuqathileyo ngemanifesto le ebilotshwa lamhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke ebandla ngemva kokutshona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri Mushewo Khunze enkosini omgwaqo eSouth Africa.
Sesinje ngesitimela esingasela khona, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esigaluliweyo sizahluma futhi, thina esiseleyo sizasala siqhubeka phambili, siqhuba ivision yakhe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa umnumzana Chris Mutswangwa nguye osezancedisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ephalamente. Siza kuza impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu leShapani Mines lezeminye imidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphi namhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation. Umkhosi lo wenzelwe kobulawayo lapho inkulungwane zabalandeli baleli bandla abakade bebuthene khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owethule lezi zithembiso ngumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe okuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Ukuqathileyo ngemanifesto le ebilotshwa lamhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonze ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo-ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezentshiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektali kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe, labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kukakhulu sivele sithi inotho leyi ngayisivuka besekusenziwanga, bese sikhangela-ke impilo kahle ikaZulu esithi i-social services. Saqakathisa kakhulu kwezempilakahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula, kanti-ke abathole ukuncedwa ikakhulu bona omama abayiba batshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele lani behlula nje ukuthola nje esingathi i-screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube leklinika ngiklinika nge-ward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqathi ezezemfundo, abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo bakhona ama-primary, kanti-ke vele-ke sifikela lesikolo kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwesifiswe lokho ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe.
abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba inengi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Ekuthakazeleleyo lapha kumanifesto le ngibone ukuthi amayouth ontanga bazathola ama-grants. Endikho into eqakathekileyo ukuthi bethole imali ukuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. Endokwesibili ukuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla. Imisebenzi yezandla ama-projects. So kuqakathekile njengoba sibona ontanga abala msebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. Njalo kuyathabisa kakhulu.
Ukansila Shilamu Sonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila.
Ngiyabukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe ngeconstitution, sivelela ku-Emi Congress esayenzayo. Sesimele sibe nemanifesto, manifesto sesinayo, sesiyithakazelele, sesiyemukele. Yo kansila ngiyayemukela because amahofisi amaningi abeseHararele. So i-division of power ngiyayemukela njengokansila ngokuthi lapha imali ebezisenziwa lapha zisuka zeHarare zimele imali zisebenze lapha amahofisi abelapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-division of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabomama bakobulawayo labomama bonke nje abeZimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le-50-50. Kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungomama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC ukuvotela inguquko nokuthola impilo engcono. I-manifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa i-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulokunzima phambili, ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi imino yonke iqondile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ivandla lezanu PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa umnumzana Chris Mutswangwa nguye osezancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele parliamente kukhetho oluzayo. Wayencintisana laye kodwa wamnqoba kukhetho lwakuqala umnumzana Langton Mutendereki ubikwa ephumile kulomncintiswano. Umnumzana Mutswangwa wayethe ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Njalo ubikwa esithi umnumzana Mtendereki uziphumele kukhetho kethuselwanga umuntu. Umnumzana Mtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uzanqoba. Umnumzana Themba Mliswa onguye osaphethe isihlalo seNorton edalele ephalamende. Ukhetho lwama-primaries ebandla lezanu PF luqhutshwa kutsha ezigabeni ezithile zelizwe ngoba abanye besola impumela yakuqala besithi kwakulokuqelibezela. Ukolunye udaba olufanayo, Omela iHarare West edalele parliamente unkosazana Jesse Majome oyebandla le MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi usephumile kukhetho oluzayo olokudinga ozancintisa kulesi isigaba imele umanyano MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Chamisa ngoba esola indlela uhlelo lolu oluqhutshwa ngayo. Unkosazana Majome uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotshwa kukhetho nxa lingalandeli izifiso zabantu. Waseza ncintisa iHarare West nguJoanna Matamombe. Ukhetho lwama-primaries MDCT luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe njalo abangafuni ukuncintisana bayavumelana bephume kusale oyedwa. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North utshele iStudio 7 ukuthi abayisithupha abakade befuna ukuncintisana laye kulesi sigaba baphumile ngokuthanda okubizwa kuthiwe yi-consensus, kwasala yena yedwa eseza ncintisa kukhetho oluzayo emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa abanye abanjengomnumzana Daniel Molokele oncintisa eWange Central kumanyano ofanayo ulobe ekhasini lakhe le-Facebook ukuthi kakho ophumileyo esigabeni sakhe njalo bavumelane ukuthi bazancintisana bobathathu kuma-primary elections. Kobulawayo kubikwa abameli bedale lephalamende ababalisa unkosazana Tabitha Khumalo loDorcas Sibanda bededele abanye ukuthi bencintise besithi bona sokuzabona ibandla ukuthi lizabanika uphi umsebenzi. Abanye abazancintisa bengayanga kuma-primaries kobulawayo umnumzana David Coulthard lomnumzana Kucaca Phulu. Ukusenjalo umnumzana Chamisa lamhla ube lomhlangano omkhulu we-rally eManikaneng lapho atshele abasekeli bakhe ngohambo asanda ukuluthatha eBhilitane. Ugcizelele izithembiso zakhe zokuletha umbuso okhululekileyo lenguquko kwezomnotho enganqoba kukhetho oluzayo.
Yebo, 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 mswakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook bukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke yebandla ngemva kokutshona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mungwariri uShewokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa ngolwesibili. Umnumzana uShewokunze ubelubhekise elizweni ukuzophawula ibandla lakhe ngokusemthethweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngobunye wabasekeli baleli bandla umnumzana Thomas Sibanda emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe emahofisini welinye lababandla aphikisayo ele-National Constitutional Assembly elikhokelwa nguprofesa Lovemore Maduku. Umnumzana Sibanda uthi eyinye yenkokheli ebandleni lakhe isikwele South Africa ukuyasiza kumalungiselelo awokuthi umzimba kamnumzana uShekunze ulethwe ekhaya ayengcwatshwa lapho azalwa khona eGuruwe.
Isihlahla sesiganyuliwe sikhonapha thina sesinjengesitimela esingasela khadi. Kodwa into enhle yikuthi isihlahla lesi esiganyuliweyo sizahluma futhi. Thina esiseleni sizasala siqhubeka phambili. Siqhuba ivision yakhe. Siqhuba khonoko abekade efuna ukuthi kwenzakale ebantwaneni beZimbabwe. Silandela i-constitution.
Umnumzana Sibanda uthi abajahanga ukudinga osezalikhokhela leli bandla njalo bazalandela iziqondiso ezilotshwe kusisekelo sombuso sebandla ukwenza lokho ngemva kokungcwatshwa kukamufi.
Silibanja eliqoqekileyo elikhokhelelwa nguNkulunkulu, silibanja elilenhlanganiso yabantu abesaba uNkulunkulu abalobuntu. Yikho njengoba bengithe mina lamhlanje bekufanele ngabe siyalontsha iphathi yethu, kodwa asisena kukwenza lokho, asisena kuyilontsha iphathi yethu. Sesikhangelelene le nhlupho le ewele abantwana beZimbabwe, esiweleyo thina silibandla imuli yabo usho ukuze.
Wengeze wathi uhlelo lokukhetha ozakhokhela leli bandla luzakwaziswa esebekiwe umnumzana uShewu Khunze.
Sikhangelele nokuthi kuqhutshekwe ayibekwa, kuthi ngemva kokubekwa kwakhe sizohlala phansi senze imini Congress lapho esiyadinga khona umkhokheli ozathatha indawo yakhe, guided by our constitution. What is in the constitution is what we are going to follow. Asixokozeli, are not in a hurry for anything. We are going to wait and give a decent burial to our honorable, the visionary man who has left us behind.
Abebandla leZDC bakhuthaza abafisa ukusiza ngayo yonke indlela ukuba bakhululekile bencedise ukwenzela ukuthi lumngcwabo uqhutshwe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantwana besikolo endaweni ezilabalweli bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ole Boko Haram sebebuyela ezikolo lanxa ababalisi ababalekela udlakela belokhu bengakaphenduki. Uhulumende ukhuthaze ababalisi laba ukuthi bephenduke, njalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labebutho yibo ababafundisayo okwamanje. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokufe abantu abalichumi lantathu phakathi kokulwisana phakathi kwebutho leSomalia elisekela izakhamizi labalwi be-Al-Shabaab abakade behlomile. I-Al-Shabaab ivizama ukuthi abantu emaphandleni esigabeni se-Hilafoli bebhadale imithelo ngezifuyo zabo. Uhulumende ubika esekela izakhamizi zemaphandleni esigabeni se-Hiran. Abesifazana abalichumi lambili abahlala esiqontini seNyandeni phansi kwenduna uMasuku eGwanda sebeqoqene ukuze basungule ibhizimusi lokufuya inkukhu zemakhaya. Omama laba bayazakhela izilubu zenkukhu njalo bazenzele imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokuvoxa udaka. Bathi bakwenza lokhu ngoba kungumlando wabo kunakekela imuli emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daka.
Ukhala ipikile fotsholo kuward 5 esigabeni seNyandeni lapho mama abaqoqane khona bele njongo yokuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilukhu senkukhu bencedisa ngowesilisa oyedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labomama, ngoba lo mntwana noma elambile ubuye ekhala ebamba isigqoko sikamama, akayebambi ibhulukwe likababa ma ekhala. Wonke even lobaba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelele wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu, njalo lenkukhu lemfundiso futhi ukuthi sihambe siye lokhu abathi look and learn. Ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama-workshop awunye kubambe zanuki ya kulukendeni siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo, umgcini sihlalo wentuthuko, uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasize ukuhambisena abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya lezi kodwa ziyaziya yizwe sabesizifela. 250 okwakhathesi. Kade ufundisene abantu abethu lokuthi lathi siziphilisa ngemali yabithele. Lokuthi asifisi futhi singazivuya kube zinkukhu eziyase ziphelelelwa lapho. Sisithi kube yibhizinesi engapheliwe.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97 uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisa ukuthi avuke azenzele.
Ninje sengiyintandane nefithi noba ngihlezi lapho isikhalazo sami nje singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abe phosela okuyimfuku eso sikhalazo sami ngoba nangivele ngizangisazi lapho engaya khona abaphathi lo hulumende lo Nkulunkulu amaphilisi ngibe ngini ngoba ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo ukuhamba sokusana emehlweni asabona endlebeni nangesezi.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthuku kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi inzo zalapha ziphumeleli, inzo zalapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhana njengobana i-roofing material yena lanti siyithengelwe yi-trust ebathengela amazengo konke laphana bona omama badinga izitina lezamende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuka udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya inkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowe mbula.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane sixoxa lo Nkosazana Bridget Nyoni ohlala eWange olomkakhe osebenza eWange Colliery lapho abathi abaholi khona. Ngomunye wabesifazana abahlezi betshengisela kukhampani yeWange Colliery besithi bafuna omyeni babo bebhadalwe iholo labo ngoba sokuhlale iminyaka emihlanu bengaholi. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, yabonga. Mina ngithi esikukhalelayo kakhulu eWange sikhalela imali zamadoda ethu. Abantwana bayaxoshwa esikolo. Sinje so kathesi isikhathi somqando akula izinto ezisithengile ukuthi asithengele abantwana bahamba kuphela esikolo gabala isicathulo gabala amasoksi gabalani ngabantu kuphela. Funa imali zamadoda ethu isibhedlela sethu esekhoriyahle inkamo yasebenza mina ngingagula ngizahamba esibhedlela efike bengikhangile amaphilisi yimi engithengayo akula drugs engilinikwa abazangitshela ukuthi lokhu lalokhu lalokhu kuyathengisa ngizayithatha ngapha imali inkamo yena engaholi nxa ungela mali indaba zakho uyafa abanye bafa lomkhuhlane abanye izinto ezithiyeneyo lokhu lalokhu akula abantu abasizwayo.
Kodwa umkakho lokhu ehamba emsebenzini?
Uyahamba emsebenzini.
Lapho elihlala khona-ke?
Sihlezi ezindlini zeKorea.
Kodwa abantu abakade belibona litshengisela bebesithini? Bebelizwisisa?
Kade besizwela abanye kade bekhala.
Uthini ngalokho sokukhulunywa ngabanye ikakhulu umphathintambo kahulumende unkosikazi Khakonye ukuthi mhlawumbe lokhu ngokwezombusazwe bakhona abathi yenzani lokhu?
Sambona ephuma ku-TV ekhuluma andisakhala bathi shwashwa uminista lo uqinisile umama yini umntu. Thina labo esikhona eWange sihlezi laphana etentini sibe 102 3 days sishezi akula reply esayitolayo wabuya yena uminisezo adresa wabuya ebusuku wathiwa semlindini abanye sebelele abanye sebehambile ezo adresa nebusuku abantu sebehambile wafika wasishawuda khona ngale so konke lokhu akukhulumayo uminista konke ngamanga thina ngale wange siyadubeka
sesibuyela lapho emulini yakho yikuphi kahle kahle okuya kulihluphe ukuthi likubhadalele
ama-school fees mina ngizosongela abantwana abayi-five abantwana abayi-five abayi-two abahamba esikolo laba banye laba hhayi kabahambi esibhedlela kubhaliswa abantwana abayi-three laba banye kababhalwanga esibhedlela bangakhula yime ngizibonelayo ngiyadinga imali ngimhambise kwesinye isibhedlela kodwa uyise esebenza kwikhampani khonapho so thina abantu yawange siyakhala sithize nxa sebehlulekile bona laba abanye abamama izinto kho kungene behambe bethile abakwanisayo because lathi impilo iyasiwomela mina ngilefemili sengihlulekile ukusapota abantu abami
manje ligcina liyithola ngaphi imali yokuziphilisa umbani olebolekayo ekwasakuholwa
mina esegensi ngabona ukuthi ngathi umntwana osegula ngiyagada ngihambe ekhaya ngahambe ekhaya ngiyafika ngithiyela umama ngizayngizathiyela umama ukuthi engincedise ekhaya ngale balashwa mahara and then umama uzangiphelekezela ngale khona ukuthi abantwana bebedle singenza ukuthi ngiyenza ukugada ngihambe ekhaya ngiyongicela kumama ngicela kumabhuluzi kanefukela every day emsebenzini
sizwile njalo abanye abesifazane ewange besithi abanye babo bagcina sebethengisa umzimba lokho kuye emacansini bebhadalwa ukuze bezuzele imali abanye besehluleka nje ukuthenga ama-pads impahla zokugcika nxa umuntu esesikhathini uyakukubone yini lawe lokho kusenzakala
awu yikho sibili kanye okuyenzakalayo because uba kuzaphuma ehambe emsebenzini ngizambuza mina awufaka kudliwani angikwazi kusasala ubona ukuthi wena uzakubona ngaphi wena umuntu ongumfazi okucikeni kuyini uzahamba ngale suhambe erodlesi ukuthola umuntu okukhombisayo ngizakunika $5 wena usoze uyali suvuma ngoba ucaba sucabange endlini ethiye kungela kudla so uvele umkhuhlane wange vele we-h I v asoze uswelakale because thina abasazi siyathengisa imizimba yethu yenza ukuthi abantu abethu bezize ukudla
leyo ba sibonge uBridget Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazane iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo sithi linqobe eleshabani mine nge-2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Butterfield Stadium lamhla emini intatheli zindaba yethu yezemidlalo ujoseph njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye
kuhle waqala ngonqoba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo sithi u-amin somapiri njalo abahlohlele iqembu leli ngabathi usipho ndlovu kanye lototo banda limpumela ikhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kwimiklomelo elitshumi ikanti likhuphuke lasengalanini yemiklomelo laya endaweni yetshumi lanye usomapiri utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba abakwenzileyo
bengingakhangelelanga ukuba singadlala ngendlela esidlale ngayo njalo angilawo amaningi phezu komdlalo wanamhlanje ngaphandle kokuba abafana badlale kuhle okusesemqoka okwamanje ngumdlalo wethu olandelayo esiyawudlala leqembu lengezi
kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyada libe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders emdlalweni odlaleliwe enkundleni ye-National Sports Stadium iqembu le-FC Platinum libe ngujikilobhanqa 0-0 le-Triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba iqembu leze-PC Caribe libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-Mtare City Rovers ngasenyamunga kuthi eleharare city litshayele negroot nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni yerufaro imidlalo yeviki lethumi lanye kwisigaba sekasilaka premier soccer league iqhubekela phambili kusasa njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-capes united lizancikelana lelenkezi platinum stars enkundleni ye-national sports stadium iqembu le-chapungu lizemukele le-chicken inn ngase-ascot iqembu le-black rhinos lizadlale le-herentals ngase-rufaro kuthi iqembu lebulawayo chiefs lizemukela iqembu le-dynamos ngase-barberfield ngimele studio 7 kobulawayo ngingujoseph njanji
Siyabonga Joseph Njanji, silugqibela lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.